sikhangele ukuthi abantwana abancane abangomankazana sibe siba ngomama besesebancinyane kakhulu sesikhangela isikhathi lesi se-COVID esidlulileyo abantwana abaningi babe ngomama and into yangikhona ngani iqhubekela phambili imemetheka lokhu kwakukhuthazwe luhlelo esasiluncedisiwe kuma-resources lapha ukuthi sikhangele ngendlela amanga esithi misinformation ama-rumors amahungahunga a-impact-a ngayo kumbe ayenza ngayo amankazana ukuthi bayenza ama-decisions anjani xa sesikhangele impilakahle yabo e-sexual reproductive health.
Kuyini ebelihlose ukukwenza andi kulokho elikwenzileyo libona ngani kulempumela ebambekayo yini?
Esihloso ukukwenza khonapha yikuthi sibonise abantu abontanga labazali babo ukuthi kunengi okubhodabhodayo okungasiqiniso okumele ukuthi bangakuthathi ngamandla bagijime lakho ngoba bagcina besenza ama-decisions ababangela ingozi njengakhonoko ukuthi ama-teenagers bayatshelana amanga kakhulu uze omunye sithi ungayekela unganatha amaphilisi usesemncane ucansi awusoze lukukholise kumbe omunye wakho oyindoda kasoze akukholise nxa esecansini yikho begcina bemitha.
Kudokumentary yenu belikhuluma labantwana kuphela yini kumbe like lakhuluma njalo labadala?
Udokumentary yethu nxa ukhangela sikhuluma kakhulu labantwana ngoba sifisa ukuze ukuthi bona kanti vele okubenza bayenza ama-decisions athize kuyini kodwa in our planning for the documentary sayenza ama-focus group kulabazali so silawo sibili imbono evele ebazalini and then silama-expert opinion within the documentary sijonge ukuthi babone ukuthi kulamanga amaningi abhodabhodayo bese sebancane bayenze ama-decisions angcono ukuthi kungcono ukuthi uye esibhedlela uyothatha amaphilisi ngoba sokuvunyelwa ukuthi ungene ekliniki nxa ule minyaka efanelekileyo uncedise uthole usizo. Labazali ukuthi abantwana babazwisise ukuthi abantwana bayafa bayaphela njalo bayagula ngenxa yokuthi bayesaba ukubatshela iqiniso kumbe ukuthi abantwana nxa sebemithi becine beyengani ukuthi hhayi asikhupheni izisu ngokungekho emthethweni sihambe kubugogo kumbe sinathi izihlahla ezithize becine besifa ngenxa yokuthi bayahugeka besesaba ukuyatshela abazali babo ukuthi hayi mama baba sengizithwele.